Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Olinga livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 17 kwenkwezi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izimbamgodi eziyisikhombisa eziwele emgodini weBucks eColinborn esigabeni seMathepeleland South ngomgqibelo ntambama lokhu zingakakhitshwa osekudale ukuthi iningi lilahle ithemba lokuthi zizatholakala ziphila.
Ilande abantu abami ababili abangabafana abaphakathi emgodini. Ngidabukile kakhulu ngabantu abachimuza ubuhlungu ukufika endaweni leyo.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga, yena ophakathi kokwethekelela kwele Indonesia, uzakhulumisana leziphathamandla zalelo lizwe ngokuthi zithengisele eZimbabwe izikhali zempi.
Uhulumeni wethu uhlale cabanga impi bakacawangi ngempu.
Bazonde baganunwabo abalandeli bomdlalo wenguqu ngokumiswa kwemidlalo elizweni jikelele kulandela udlwangudlwangu obenziwe ngabasekeli beDynamos eBarberfield.
Buzo omkhulu ozaba khona ikubana kuza kuma okwesikhathi esinganani njalo sokumile labo abanye abasekela amanye amaqembu baza kuthini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Izimbamgodi eziyisikhombisa eziwele emgodini weBucks eColinborn esigabeni seMathepeleland South ngomgqibelo ntambama lokhu zingakakhitshwa osekudale ukuthi iningi lilahle ithemba lokuzithola ziphila. Abayisikhombisa laba bawele emgodini odlula amamitha angamakhulu amabili lamachumi amane 240 meters ngemva kokuqamuka kwentambo yomtshina abawusebenzisa lapho bephuma ma kumbe bengena emgodini. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba yethu uAlbert Ncube eseGwanda.
Intambo yomtshina othwala abayabe bephansi emgodini ibikwayiqamuke abayisikhombisa laba sebephuma phandle komgodi sebeqede umsebenzi okudala ukuthi bawele emgodini olamanzi. Abahlengi bevumba chike mine bebephatheke ukukhiphela amanzi nesikhathi umsakazo weStudio 7 ufika eBucks mine. Umnumzana Philip Chiwaza umqondisi weBucks mine uthi abayehlele ingozi babalisa umanager omgodi.
Abantu that were involved in the accident were 7. So far I have about 11 guys from Vumba Chikwe and some of my guys that are working underground.
Unkosikazi Tatuwa Mkombo Nyathi odabuke wange kodwa ehlala eGwanda labantu abakhe ababili abehlelwe ingozi le uthi udabukile emoyeni.
Mina ngifike izolo lapha, lokhu ngifikile kwaizolo. Uyakhulunywa ukuthi hayi kuseduzane bayakhitsha, asikwazi ukuthi uhamba njani. Singabantu esilinde into esingayazi ukuthi uhamba njani.
Omunye walaba abadideke engqondweni kulandela lo monakalo umnumzana Vusani Mpangeni westes eGwanda North othuba umncane wakhe ngomunye wabehlelwe ingozi.
So sithe sifika bathembisa ukuthi maybe after 2 or 3 hours kuzabe sebe yenelisile ukuthi baphume, kodwa lakhathesi lokho ebengakaphumi. So yekade sikuloyisa thina njengemuli ikuthi nxa kuvuma uhulumende ngayengelenye indlela angasincedisa ngayo ukuthi izihloko zethu lezi eziphansi lezi ziphume ngokuphangisa, then lathi siphumule mbijane emoyeni ngoba lokho esiza ubuhlungu.
Umnumzana Elakhe Mdube ngumuntu wabagijime wafika esizwa ngalo monakalo laye uthi ngabe uhulumende angenela lezi zimbamgodi zikhitshwa ngokuphangisa.
Thina lathi nje abadala besikhangelela ukuthi kungaba loncedo mhlawumbe uhulumende nxa le ndlela angazenza aphathiswe, ngoba akusiphathi khonokho ukuthi okwenzakaleyo uphinde ukuthi uthi nxa siwonakele aphinde ahlale isikhathi eside ephakathi kwamanzi uyawonakala. Kungayenza futhi ukuthi lanxa kwesinye isikhathi seyo-identify abantu sibe phandle kungabe kusabonakala kuhle ukuthi lo ngubani, ngoba abantu bayesifike wonakele.
Iningi labantu kakhulu abasakhulayo eziqintini ezivalisa eGwanda insiza lasemadobo liphila ngokwemba egolide ngenxa yokutholakala kwemisebenzi. Lokho sekudala ukuthi abanye behlelwe zingozi lapho besemsebenzini ngoba bengena lasemgodini emdala, kodwa abanye abanini bemgodi le ngabangalandeliyo umthetho yokulondoloza izisebenzi lapho zisemsebenzini okudala ukuthi zivelele izingozi ezinjengalezi. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngiseBaxman eColumbon, nguAlbert Ncube.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga yena ophakathi kokwethekelela ele Indonesia ubikwa ezakhulumisana leziphathamandla zalelo lizwe ngokuthi zithengisele ele Zimbabwe izikhali zempi. Lokhu kwaziswe liphephandaba likahulumende wele Indonesia izolo elithiwa Antara. Leli phephandaba liveze ukuthi inkulumo lezi zizaphatha njalo indlela zokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili kwezenotho lakwezempilakahle. UChiwenga owayengumholi webutho ufike esigodlweni iJakarta ngesonto elanda umhlangano wensuku ezimbili ophathelane lokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo, kodwa ubikwa ezaqeda iviki kulelo lizwe. Izijeziso zenotho ezetheswa eZimbabwe ngelemelika lomanyano we-European Union azivumeli ukuthi amazwe athengisele iZimbabwe izikhali. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Yikho okukhangeleleyo ikakhulu ngokulumeni wethu. Ukulumeni wethu uhlale cabanga impi, akacabangi ngempucuko. Awusoze uthole enkulumweni zabo kumbeni bahambe ngaphandle bedinga ukuthi kuyini abangakwenza okungathuthukisa ilizwe. Yikubona lalo baba ophetheyo ehlangane nabantwana abancane ubebatshela ngokuthi kabafunde khona bezabakwazi ukubebe ngama-scientist belungisa izikhathi. So sililizwe elihlezi licabanga ngokubulala abanye abantu. Yikho lezi ganye zonke zigcine lilizwe leli sinabantu abangaqondanga. So kakwethusi khonokho akwenzayo yina ugovernor.
Kodwa omunye Fuzwayo engathi akula lutho olubi ukuthi iZimbabwe ithenge izikhali ngoba wonke amazwe ayazidinga nje izikhali zokuthi azifikele.
Kodwa elethi lize ungakhangela kusukela ngo-1980 kuze kufike usuku lwanamhlanje. Akukho ngisho lento eyodwa etshengisa ukuthi singahlaselwa ngesinye isizwe. Kodwa izikhali zidingelwa ukuhlasela abantu izizalwane zakuleli lizwe. Kumnyaka ozayo ungakhohlwa silokhethu. Uma ulalele into yona leyo namhlanje umoda ukhangele namasa uyatsho ukuthi ilizwe leli lingathathwa i-opposition kuzabaleni. So ngabantu kubo daily bahlala becabanga ukuthi umbuso akuzange ubaphunyuke ngoba bezasebenzisa ibutho. Yikho behlala becabanga ukudinga izikhathi.
Amazwi kaChinamasa okhuluma ngawo sesike sawezwa evelela ngakuhlangothi lweZANU-PF kanye labanye abakubutho. Kodwa ubona kungenzeka lokho ingavuka impi ngoba kunqobe abamabandla aphikisayo yini kumbe bayethusela nje?
Okuliqiniso ukuthi bayethusela. Okuliqiniso ukuthi bayethusela ngoba bayesaba ukulahlekelwa ngombuso. Yikho behlala bekhuthaza abantu ukuthi bazabadubula. Kodwa khonoko nanko phela baleza izandla zabo zigcwele igazi. Ngakhumbula baqede abantu ngombhuqazwe. Akufuzanga kube uhlupho ukuthi umhlaba ubuyele abantu bekhuluma into exhwalileyo ngoba ine constitutional democracy le peer monitoring of ukuthi ngabe sadaki yayenza le AU le UN. Abantu beZimbabwe balelungelo lokukhetha ingabe ngobani. Kodwa ukuthi labo izichwiwi lezi khulume kanje umhlaba uthule ukuthi abantu beZimbabwe bahlezi bengabantu abahlukuluzwayo daily benganikwa thuba lokuthi bekhethe umuntu ababona ngani kufanele ebakhokhele. Umhlaba bekufuza ukuthi inkulumo yona leyo ise ibe abayikhondemayo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngolwela amalungelo oluntu engwenhlanganiso ye ibheju likaZulu. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mthwangwa ngalolu daba.
Thank you.
bazonde baganini wabo abalandeli bomdlalo wenguqu ngokumiswa kwemidlalo elizweni jikelele kulandela udlwangudlwangu obenziwa ngabasekeli beDynamos eBarberfield. Abalandeli balomdlalo bathi iqembu leDynamos yilo kade limele limiswe ukudlala umdlalo kwesikhatshana hatshi amaqembu wonke esibanga sePSL ilizwe jikelele. Sixoxe lomlandeli weqembu leHighlanders Abel Khumalo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lokho Chris akubuzwa ngokuthi amaphoyisa awenzangile ukuzeni imfanelo vele abayenzanga imfanelo. Uyakhumbula kule ayiviki besise zishabane ngale amapolice instead of protecting us umthetho weFIFA futhi ama supporters awe away team yawafanele protect but bathima up nama supporters ePlatinum FC basichaya abanye baba sesibhedlela abanye bashota izolo because ngabantu beDynamos ngabantu babo ngobhuti babo basuke eHarare bebebhekile nje beyeka ama players ama supporters eDynamos evandalize edilize igate lebhola. So kuyasimangaza ngoba ingabe yithi ama supporters eHighlanders ngabe kukhulunywa ngumuntu wonke egwayala eHarare but because wenziwa ama supporters eDynamos kuthulile nje kuthulile amapolice abemile bebabhekile bevandalize igate la. So abenzanga ngomfanelo amapolice ezimbabhale tribalism basizonda vele akubuzwa lokho Chris.
Lo ke ngumlandeli weqembu leHighlanders uAbel Khumalo. Siphinde saxoxa locubungula ezemidlalo umuzi wethu Hadebe saqala ngokumbuza ukuthi ubone njani isehlakalo sokumiswa kwemidlalo yenguqu lokhu.
Sinqumo lesi sePSL ngithemba basenze bezama ukubana bekhangelisise ukubana inkinga ingabe ingaphi eyenza ukubana kube lobudlangudlangu emdlalweni wenguqu. Siyazi ukubana phambilini baningi abantu ade bekhala ngokubana onompembe bayaphazamisa njalo yikho okwenza ukubana abasekeli becine sebesenza lobo budlangudlangu bengena enkundleni. Umbe yikho okwenze ukubana bethi kumiwe ukuze behle behlolisise hatshi ubudlwangudlwangu kuphela kodwa langendlela onompembe eyakade betshaya ngayo bephatha ngawo umdlalo wenguqu. Kodwa ke sizananzelela ukubana kuzatshaya kakhulu amanye amaqembu akade engekho lapha enkundleni yeBarberfield Stadium kusenzakala lokho. Njalo sizananzelela ukubana lo nyaka nje amaqembu nalawo mabili iHighlanders Dynamos phambilini iDynamos ibuyile izodlala leBulawayo Chiefs ekobulawayo eBarberfield. Sabona njalo abasekeli babo bekwenza bona lobo budlwangudlwangu bengena enkundleni kwazokuthi lalo iqembu leHighlanders lithe lisemandaba ezishabane. Sibonile abasekeli babo njalo bengena enkundleni ngemva kokubana iFC Platinum isinikwe umbekwa. Kodwa ke laphana kwaba kubi ngoba sabona amapolisa esejika lentuthu leyi ethiye gasi.
Manje ngokubona kwakho inyathelo lona leli lizaphathisa ngani? Kuza kuba ngcono yini nxa lapho sokuthiwa umdlalo uqhubekele phambili?
Kunzima ke ngoba kuyinto engathi ibihlasela kakhulu amaqembu lawo mabili iHighlanders leDynamos kodwa ke sokuza kuthi kutshaye lamanye amaqembu akhona kuPSL. Ekutshayeni amaqembu lawa siyananzelela ukubana amanye amaqembu lawa sekelwa ngamakhampani amakhulu. Amakhampani amakhulu asikwazi ukuthi azacabangani ngemva kokubana iPSL sibuye lesinqumo lesi. iPSL yona ingabe ikhangele ukubana laba basekela i-league ama-sponsors izame ukubavikela ekutheni igama labo lingaphambaniseki. Kodwa kuza kuthi ngokuya phambili ngokubona kwami kungaba lengozi yokubana ugcine sokuphazamisa ngitsho lalawa amakhampani namakhulu asekela amanye amaqembu kuyona le league yePSL. Ngoba umbuzo omkhulu ozaba khona ukubana kuza kuma okwesikhathi esinganani njalo sokumile labo abanye abasekela amanye amaqembu baza kuthini ngayo leyi league yePSL. Okumele nje bekunazelele kuhle ngoba bathi bazakhulumisana labantu bakhulumisane labantu abakulo mdlalo wenguqu kodwa okukhulu kakhulu yilokho abakuthi ngesilungu professionalism. Ngibona nje i-league yethu ayikabi very professional.
Umuzi wethu Hadebe ngocubungula ezemidlalo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje ngikhangela iziphuthumazo vela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi uhulumende usefake umthetho ozakwenza ukudla kungazabhadalelwa umthelo wokungena elizweni ijuti nxa kuthengwe phandle kwelizwe. Lokhu kudla kubalisa irayisi, amafutha okupheka, impuphu, isepha yokugeza leyokuwatsha lokunye. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi indodana kamuyi umnumzana Robert Mugabe, uRobert Jr. usesibhedlela kwele Singapore lapho ayelatshwa khona umkhuhlane wamaphaphu. UJr. ubikwa ebulawa ngumkhuhlane othiwa pneumothorax obangelwa yikubhema kakhulu, ukutshaywa isifuba, ukuthatha izidakamizwa lokunye okunenginengi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyakhulumisa bonke abalaleli be-Studio 7 abasisakazela indaba ezimnandi. Ngikhulumise labo bonke abayilalelayo futhi. Ngake ngilethe kahle kahle umbono lo. Umbono enzama ukuyiletha lapha nangu zonke bonke abalaleli abo bonke abasakazi besincedisi. Mbone ngani kakhulu izitemo zethu ezithi mina ngilindebele, mina ngilishona, mina ngikwini ziyasilimaza, zisibisele emuva. Kuyasilimaza. Ngumfundisi esontweni. IBhayibheli ixukula abakholwayo lalenhliziyo yodwa lomoya wodwa ongala muntu oswelayo babebuthelela kube ndawonye. Lathi imbono yethu le yonke singayibuthelwe ndawonye, silakho unqobisitha, silakho ukusinqobisitha. Kodwa ezilongo nxa sehlukene, abanye singokabani, abanye bethu ngokabani, abantu ngokabani, isitha lokusinaba sisiya phambili iminyaka luyihamba, abantu bethu bazafela kudeni bese hluka ubuya ekhaya. Ngake zamini ukususana isitha, singasusi isitha, abantwana bephenduke buya ekhaya bezogcina abazali. Kambo ngiyekhona lapho ngifuna kuba mude ngenkulumo, ngimundebelo okhulumayo.
Salibonani bantu bakwa Studio 7, njalo okhulumayo umkolisi Mathanda apha eVictoria. Mina nginodaba iwane sengifunaukuyanditidluzile kona lo adephana ukuthi abantu mabayekele indaba yobandlululo. Umqondisi wenza i-tribalism, sibambane namashona. Uyakwazi ukuthi indaba enzima kanjani nale, ngoba into le yehlula okhokho bethu. What nasoyikhona kanjani, ngoba kwabona lawa mashona abakwazi ukuthi bona babe babambane lathi. Kumanje bona into abayaziyo ukuhuquluza ukuphela into zemathebheleleni besiya kibo. Manje athi esezikolweni kukhulunyisa isishona, e-police station kukhulunyisa isishona, ezibhedlela kukhulunyisa isishona. So wena-ke ma ungasazi isishona leso, ma usiyadinga usizwe endaweni ezinjalo, awukwazi ukusizakala. Le mashopu uthola okhishi yabakhona ngamashona, kodwa kuwusuzuza umuntu esithi mandebela sibambane ndamashona. It's useless le nto le ayikhulumayo lona. Hhayi, vele ayihlangani le nto le. Mina vele nizaqhubeka noma sithi phambili ngomkhondisi, inhle into ayenzayo lo Jabu. Uyakwazi ukulwela amalungelo amadebele, uyakwazi ukumela isizwe sakibo. Hhayi lo msangano lo othiwo ukuthi siyehlangana nabantu besishoneni, bona bayasithanda yini okokuqala na. Ngiyabonga.
Ubukhokheli bukhona bomthwakazi, ubukhokheli sila madoda anezivini, sila madoda aqinileyo, sila madoda azimiseleyo bomthwakazi. Siyabubona silobukhokheli be-MRP, silobukhokheli be-MLF, silobukhokheli laphana bezaphu, yibukhokheli bonke obubukekayo, silobukhokheli bobukhosi, silobukhokheli besilo. Kodwa konke lokhu sikunanzelele kuvuka ubukhokheli khokheli obuningi ngemva kokuthi silo sibizele abantu e-showground. Sikhuluma ngento yinye, sikhuluma ngezwi lokukhulula umthwakazi, ukubana umthwakazi mawuzimele wodwa. Sivuselela into ebizeli khona, asehlukanisi bantu bakithi, likuzwisiseni lingizweni kahle. Akwehlukaniswa kodwa kuvuselelwa into ebizi eyayivele ikhona. Sivuselela ubukhosi bethu, sivuselela indlela ubuzwe vi kodwa ke kukhona abanye abayithatha ngenye indlela asikusoli lokhyana yimbono yabantu kodwa ke engikuchoyo ukuthi ofisayo nofunayo ukuvusa umthwakazi angeke ubuvuse uvuse isizwe ngaphansi kobuholi bobucindezelo lingizwe kahle khonapho siyacela libonisane sicela ukubumbana lokuzwanana lokubona ngaselinye sikomthwakazi phakamiseni ubukhokheli bethu sivuseni umthwakazi sizimele ukudelelana okukhulu kangaka libona sidelelwa kangaka yilaba abantu yingoba basinanzelela ukuthi thina sodwa kasizwani kasila kubumbana uma singayilungisisa yona leyo ndaba ngakho ke siyakhuluma sizatho futhi lamandla ukuthi vuka mthwakazi vuka omunye ucabanga ukusuthisa yena le muli yakhe kodwa thina sidinga ukukhulula umthwakazi sidinga ikusasa imthwakazi ebukekayo
salubonani salubonani kustudio 7 okhuluma uJoshua Moyo endaweni yasenkayi kosikhokho ngajabula le audio ma ingafuna siyacela ukuthi abantu bezanup f izithembiso zabo ubeba ziyaphumelela ngize ngikhumbule befika kithi besithembisa ukuthi bazosigebhela idamu endaweni yaselugamba lamanje akukagejwa kodwa kwaphekhwa baqeda bahamba sabavotela bahamba babe siyahola imali yarare lamanje akulalutho at least kuba ngcono umuntu uma engakuthembisa ukugebhela idamu ma yehlulekela ukuphandela umthombo kuba ngcono manje bona kulalutho abalwenzayo siyacela ukuthi abangathembisi abantu into abangeke bayenze ma bengaselalutho abazehlele njengokuthula bahambe ngajabula le audio ma ingafundwa
sanibonani basazi bakastudio 7 labalaleli mina ngiyaphila mina uJoshua Ncube ngokuhlala ngaseSouth Africa kwamanje mina ngiyadana ngegovernment yeZANU-PF kamnangagwa sithe sisithi sifaka ilitshe lezikhumbuzo zabantu bakithi abafayo ngesiko lethu lazwakala selibhonjiwe wazwakala yena government kamnangagwa ekhuluma ngokuthi litshe lilafaka okungekho emthethweni angazi ukuthi kati isiko lethu yena uyalazi yini uma sifaka ilitshe lezikhumbuzo sokukhumbula abantu bakithi abafayo esingalicela kuye namhlanje nangu sengenele ibhakani elamasiko ethu afanekiswe ebhakanini lelo elika Joshua Airport esingayakuthi yena uyalikhupha walikhupha idikalikho emthethweni ngesiko lethu elifanekiswe laphana esiyasifakela iqude lakhe inyoni le eyenza ingani kuthiwa yinyoni nefake iqude so sicela ukuthi nakake sixolele siyakwazi ukuthi asifuni wasitshenisela ngegugurawundi khathi selokhu esitshenisela ngokufuna ukusidilizela amasiko ethu engawazi lathi kunjenje awakho amasiko asiwacontroli kasiwazi ngayiwaqhuba sukekezama ukuyekela into eyabifanekiswe ngesiko lethu lathi sifundise abantwabethu ngesiko lethu belibhekile ukuthi kwakuminjani kuminjani kakezama ukuyekela kakhiphe inkukhu yakhe leyo seyifakile lapho asiyifuni
sanibonani sanibonani studio 7 ninjani siyajabula ukusizwisa inyuzi ezimnandi ezizwakalayo ezisitshela amaqiniso okunye sikucelayo lapha besicela kungabi nenhlamba kungabi lenhlamba studio 7 lingathatha ama-audio lale nhlamba inhlamba yesingayifuniyo lapha sifake imibono boni singalungisa njani isizwe sakithi ilizwe lethu ye ukuthukana ukuthukana especially abantu bakamqondisi abantu bakamqondisi bayathukana lapha silungisa ilizwe lakithi lapha and sipheke izandla yisho isithi ofanele sisikhiphe lapha yisho isithi ofanele sibonisane ngaso but yena umqondisi labantu bakhe engathuki uchamisa ngokuthaba uchamisa yena kamthuku siyakucela kulokho
Kasi la promisa avanti zlani ama ku collaborators and the like what they say zanga zanga say mali yakho na free that is not a favor that is the right that is the very wa kumele very mali bese abantu bazi long long very because that is constitutional lo kwabo lokho ukuthi bazama uk campaign ayiloko lalokho hayi akusebenzi lokho ukuthi laba abantu abane very ngathi ba bayizidumbu ngoba kwabo lokho voteri zalo izalo akathethi since 42 years back ubona abantu bakhona vele kumele kube kulala abantu besezayo hayi madoda amahlaba ezula senini manje
ngithanda ukubingelela kubasakazi be-studio 7 kunye nabalaleli nginibonge ngomsebenzi omuhle basakazi be-studio 7 elisenzalwana imihla namalanga ngoba ziyajabulisa ziyathokoza iindaba zenu ngalokho ke sinokukhathazeka ngelizwe lasezimbabwe elilokhe nje liguguteka kancane kancane ngorhulumente kamnangagwa kanti nje ngabe uyaxola phela urhulumente kamnangagwa masehle ngikhulekile lavela lapho mesihlalwe ngoba namanje sizwa kukhwezwa indleko nje emabhenki kuyo yonke indawo kusakweletiswa asakwazi ukuthi kahle kahle kona kwenzakalana mhlawumbe ikwehluleka vela sehle nje kungena abakwazi eish ngoba phela namanje mawuthi singaphandle kwelizwe sibalekele lelo duku siyathi ngokuthi uzama ukuthi uthumele imali bakutshele lokhu lalokhiyana ukubana sonke indleko sokumele zikhwele awuba kanjani ba so phephela phithi
lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 okwezemelika. Amabutho akwele Ukraine abecatshe phansi kwenkampani yensimbi e-Azovstal aze akhutshwa kodwa aya ezandleni zamabutho akwele Russia. Amabutho la angamakhulu amabili lamachumi ayisithupha 260 abecatshe kwenkampani le okwenyanga aphose ezintathu elwisana lamabutho akwele Russia aphosele amabhomba kodwa ehluleka ukubafinyelela emlindini owakhiwe ngensimbi. Umongameli Volodymyr Zelensky wakele Ukraine ubikwa evumelane lele Russia ukuthi bawakhulule amabutho akwele Ukraine ukuze amabutho akwele Russia asezandleni zakwele Ukraine lawo akhululwe. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika unkosikazi Priscilla Ndlovu saqala ngokumbuza ukuthi impi ye Ukraine le Russia uyibona njani.
Impi eye Ukraine ubuhlungu kangakanani ngoba mina okubuhlungu kimi ukuthi uPutin wathesethusela ukuthi uzathakha iUkraine bama abane amazwe amaningi ingani ukuthi mhla uPutin attack iUkraine there's something big that they are going to do. So impi yeUkraine okubuhlungu ngayo ukuthi bayadiliza bayacacada njengoba ubona ama buildings evuke edilekile xa ingaqhubeka izime njengeAfghanistan because uPutin kalwi labantu amasoja ulwa lama civilians into chama ama civilians xa umuntu ezadiliza isikolo adiliza isibhedlela abantu aba innocent ediliza iapartment ekwazi ukuthi nansani apartment building lapha kuhlala abantu mina ngibona ngani kulobuhlanya obunye obukhona okumele ukuthi amazwe ngaye kuthiwa bayathatha inyathele.
Manje ungasitshela ukuthi lokhu kukukhumbuzana.
Kungikhumbuza ukuthi indlela amazwe abaphatha ngayo abantu ababonjwayo has not changed. Ngesikhathi sempi uSmith ebomba eZambia laseMozambique babekhankasa bakhale bakhondeme bathreaten uSmith but bengenzanga lutho. This is the same old story that I see. Ukraine kufa abantwana lesizalukazi innocent people bayakhankasa bayakhuluma kuphela bayabaphisikali the same old story wokusenzakala ngesikhathi sempi omunye wayefuna wayesipho Smith isikhala abanye besiphi izipho abanye besiphi izandla but innocent people dying that's the painful part ngempi ye Ukraine andingibona ukuthi izaphela amasinyane. Ingaphela masinyane uPutin uzabe efunile ukuthi aphumule hamba ekhokhumoya. Kodwa ngenxa utsebonile ukuthi amazwe laba bamthreaten aye ukuthi akuchaye Ukraine uzabona. They have not done anything. They didn't do anything kuqala. Uyaphinda futhi lamhla because akula muntu omchallengeayo kumbe laye kwelanga athi vuka thola ukunye kuyibuilding kwake kufotoye angazi it's just sad angazi ukuthi kuzaphela nini but ambona ukuthi ingaba njengeye ye Afghanistan phela igorilla warfare yana kwakulamalwe ecatsha lapha akula muntu olwecatshela omunye bayabombana nje bekhangelene impi engelabulwa okungelamalwe ecatsha khona njengabo Afghanistan kayithatha isikhathi eside bayabhomba nje njengakhona khona babekwenza kubo Syria kuphele but ungakhangela impi ezinjengezabo Yemen labo Afghanistan kulamalwe cacha ahambe siya trainer ayiphenduka beyazokulwa buyele omunye umntwana khule khona phakathi abuyela ayebalisoja le imbona ngani izaphela masinyane uPutin nxa esesuthiseyile emoyeni wakhe ukuthi usebhidlize kwanele.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubakwethu, isikhathi asavume ukuthi siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izimbamgodi eziyisikhombisa eziwele emgodini weBucks eColenbon esigabeni seMatipeleland South ngomgqibelo ntambama lokhu zingakakhitshwa. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantine Chiwenga ubikwa ezakhulumisana leziphathamandla zakwele Indonesia ngokuthengiselwa izikhali zempi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Dande.